Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Linga livuka njani isiluka ndaba olambukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 14 Mpalakazi 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje abakhuluma ulimi lwesidonga bamukela amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa awethule ngolimi lwabo lanxa besithi kabanakekeli.
Abangeke abantu ke bathi bekuthande enxa yokuthi kawani ngaphakathi na kwempilo yakho ye 8 years usukhuluma ulimi lwabo.
Inhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-ATUS ithi izikolo kumele zivalwe nxa zingakalungeli ukulwisana lokumemetheka kwegciwane le-coronavirus.
Nxa uhulumende ngakhetha ukuthi engalaleli izixwayiso zethu, thina njengababalisi sizakhalala umsebenzi ngoba kunzima ukufundisa nxa umumo uvele ungavumi.
Elemelika liqale izolo ukwethulela uZulu ijekiseni yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus.
Hayi bro Gandhi, nangokubona kwami ijekiseni le iza kwamukelwa. Ngoba ngokukhangela kokuma kwezinto
zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ulimi lwesidonga okwenziwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa edolobheni leVictoria Falls kuthiye abakhuluma lolu limi abavela eBhinga besithi lanxa bencuma lokhu akwenzileyo bamangaliswa yikuthi kanakekeli isigaba sabo. Isigaba seBhinga siyasilela kwezengqubela phambili selokhu ilizwe lathola uzibuse. Umnangagwa ubelonda imbali yakhe lapho aphiwe inhlonipho emqoka yedolobho leVictoria Falls. Wasekhuluma ngesidonga esithi lapho akhulela khona eZambia yikho okulabazali bakhe abakhuluma khona isidonga. Kesizwe amazwi kaMnangagwa ekhuluma ngesidonga.
Ndalumbalaruti kambo mwaka wa 1972 ndeweza wono nizwa ku prison mara ndigusha ku nani ku kamasi mu prison alindende ku Jesu kumumba kumumba kusala kunawi kunduza iba wajali wangu kwelari asunu kwelari ndalunda kawetu yuti council ya uno ya Victoria Falls Council yandilimikeka ndipa freedom of the city ndalumba.
Lawo ngamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa ekhuluma edolobheni le Victoria Falls. Ukuhlaziya amazwi kamnangagwa la sixoxe lowake wamela isigaba seBhinga North edale lephalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda webandla le-MDC Alliance.
Chris okwakuqala mbona ngani ukuqakathekile ukuthi ngitsho ukuthi khona wonke umuntu uyathakazelela ukuzwa ulimi lwakhe lukhulunywa ngomunye umuntu. Kunje nje abantu abesintwini abesindebele nxa bengizwa ngikhuluma kahle kangaka ngokucacileyo ngolimi lwabo kuyabathokozisa. Soke ukukhuluma kukaMnangagwa ulimi lwesitonga abantu bakithi kubathokozisile ukuthi hawu lathi olwethu ulimi luyaziwa ngabanye abantu njalo bayathanda ukulukhuluma ikakhulu lapho alukhulumele khona. Ulukhulumele emfuleni abantu besitongeni thina vele sithiwa we are the river people. Ukukhulumele khona kithi. Soke abantu abaningi kubaphethe kuhle kubajabulisile khona lokho akwenzile uMnangagwa. Esikudingayo ukuthi ngabe bonke abantu ilizwe lonke nje jikelele bangananzelela ukuthi indimi ezikhulunywayo kuleli lizwe zinengi kakhulu. Akufuzanga sonke sibangani singabakhuluma isiNgisi, singabakhuluma isiNdebele, sibe ngabakhuluma isiShona kuphela. Indimi zonke kazikhulunywe ngaphakathina kwaleli lizwe. Okwesibili ke sasi vele sikwazi ukuthi uMnangagwa isitonga uyasikhuluma kusukusela ngesikhathi engena ngo-2017 abantu bake bakhuluma ngakho ukuthi hayi uMnangagwa ngani ngowakithi ngowesitongeni ngoba phela siyakwazi ukuthi amadonga weZambia lalapha kithi eZimbabwe but singabantu bani so nxa yalokho nxa yena laye sijuta abazali bakhe ngabesitongeni khona ngale Zambia kuthi ukuthi hayi ngomunye wethu into enhle kodwa ke esasikukhangelele ukuthi mhlawumbe uzaguqula indlela izano esiphatha ngayo thina njengabantu lokho engenile ngo-2017 kwaze kwaba namhlanje sikabona ilutho olutshengisa ukuthi thina usiphatha ngcono ukwedlula indlela izano kaMgabe ekade isiphatha ngayo
bakhona yini obazwileyo abangani bamukele ukuthi uMnangagwa uyakhuluma isidonga ulimi lwabo okungabangela ukuthi ngesikhathi sokuvota bamvotela
ekuvotela kulanto etshintshileyo Chris ukuthi khona ukukhulume ngolimi lwethu kakutsho ukuthi khona sesiyamvotela abantu kabavoteli abantu ngenxa yokuthi bakhuluma ulimi lwabo abantu bavotela abantu ngenxa yokuthi bazibona beyingxenye yalabo bantu hatshi ukuthi ngenxa yokuthi ukhulumile nje kodwa sikwazi ukuthi phakathina komnyaka wonke mhlawumbe lilanga elilodwa kwemiphakathina kweminyaka eminingi kakhulu lapho wakhuluma khona ulimi lwethu abangeke abantu ke bathi bekuthande ngenxa yokuthi kawani ngaphakathina kwempilo yakho ye-8 years usukhuluma ulimi lwabo ambona ukuthi kuyatshintsha ulutho lokuyana ngokungatshintsha kuphela ukubana ngabe kuthiwa izano iyatshintsha la indlela ebona ngayo abantu besidongeni ibasebenzele ibancedise silems izinto eziningi kakhulu esingakutshela zona ukuthi ngabe lokuyana kwalungiswa la lokuyana kwalungiswa ngabe thina lathi njengedistrict njengesipendi ngabe siphezulu ngabe siphakamile ngabe impilo zethu zingcono kodwa kathesi esikubonayo kuncindezelwa ukukhangelelwa phansi ukuthathelwa amagetsi edlula phezulu kwezindlu zethu singenawo yikuswela imigwaqo yikubona lamabhodi izathwa iZimbabwe Zambezi River Authority ayila muntu even one ostonge ongabona engena kubhodi ngale bayakhetha nabodwa labantu abasuka endaweni engela lamadamu so ke ambona ukuthi kungatshintsha ukuthi bamvothele nxa yokuthi ukukhulume ulimi lwethu
lo ngumnumzana Prince Dube Kosibanda wakhe wamela isigaba seBinga North edalele parliamente engwebandla le MDC Alliance ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo abezempila kahle luthi kulabantu abangamathumi amabili lasikhombisa 27 abangabanye abahlolwe izolo batholakala belegciwane le-coronavirus abangamathumi amabili lane 24 ngabakobulawayo akula obhubhileyo ngesikhathi kuhlolwa abantu laba lolu gatsha luthi kulabantu abangamathumi ayisithupha lantathu 63 abasinde emkhuhlaneni lo bonke bengabakobulawayo inhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-ATUS ithi uhlelo lwayo lokutshengisela ngokugqoka ezimnyama lokuqhubeza uhulumende izikhalazo zabo olwenziwe kuzigaba zonke zelizwe ngolwesihlanu luphumelele lolu hlelo oluphiwe igama lokuthi Save Our Education Campaign belujonge ukulimukisa uhulumende ukuthi abantwana besikolo akumelanga babhale imihloliso ngoba bengalungisisanga ngenxa yegciwane le-coronavirus lokuthi izikolo kumele zivalwe nxa kungakalungiselelwa ukwenqabela kumemetheka kwegcikwane leli ezikolo. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxe lonobhala we-ATUS esigabeni seMatabeleland South, uNkosazana Melissa Chingwanangwana.
Uhlelo le-Save Our Education Campaign nohlelo esilulungise njenge-ATUS ukuba sincedisane lomphakathi sicele besixwayisa umphakathi ukuthi asihlanganise namakhanda silungise imfundo yeZimbabwe ngoba kule zinto eziningi esezenzakele eziphambanisa imfundo yeZimbabwe ukuze ingabi imfundo elohlonzi. Okokuqala, ababalisi bayakhonuna bakhala ngemali abayiholayo, imali abayiholayo incane ayenelisi ukubaphilisa. Kunjalo abantwana khathesi babhala imihloliso u-form 4 labo form 6 babhala imihloliso kodwa babhala bengafundanga. Kulo mkhuhlane we-COVID-19 othi osumemetheka ezikoleni abantwana bayagula abaningi sebetholakale elo gciwane le-COVID-19. Zonke izinto lezi ziphambanisa imfundo yeZimbabwe, zenza ingabe imfundo elohlonzi. Nxa abantwana bezabhala bengafundanga, kambe yini ezaphuma phambili le? Abantwana nxa bezabhala u-form 4 beqhubeke beye ku-form 5, abantwana bebhala u-grade 7 bese ku-form 1 kungela nto abayifundileyo, kutshengisela ukuthi siphunga ukuthi beqhube kunjalo kungela nto abayaziyo. Kunjalo njenge-athlete asihlanganiseni amakhanda, sixwayisane ngendlela yokuthi singaqhuba njani, njalo sihlanganiseni amakhanda sibone ukuthi singamxwayisa kanjani uhulumende ukuthi hayi asilungisiseni lokhu, singaze sabulala ingqondo zabantwana, singaze sabulala imfundo yeZimbabwe.
Manje uhulumende engehluleka kumbe ale ukuthi alandele khonokho elimtshela khona, lizathatha nyathelo bani?
Nxa uhulumende engakhetha ukuthi engalaleli izixwayiso zethu, thina njengababalisi sizakhalala umsebenzi ngoba kunzima ukufundisa nxa umumo uvele ungavumi. Ngapha silwisana lokuthi sithola imali engenelisiyo ukuthi siphile thina njengababalisi nemuli zethu. Ngapha kulo mkhuhlane we-COVID-19 sifundisa sisesaba ukuthi mkambe ngilalo kumbe umntwana ulala igciwane ngizamthelela yini kumbe luzamthelela. Kunjalo sifundisa abantwana sesike sahlala isikhathi abantwana bengafundi, sesithi bebhala imihloliso kunjalo bengafundanga. Mina njengombalisi kuyangihlupha ngoba umntwana lo ngwini azaphuma lakho yena ivele engafundanga kodwa ngithi ebhala imihloliso kunjalo. So thina njengathi njengababalisi sithi hayi, nxa singasalalelwanga sizakhalala umsebenzi kuze kufike isikhathi lapha abazasilalela khona izikwaso zethu. Kodwa kunjalo asuze sifikele ukuthi sibe silokhu sixoxisana labazali, sibonisane, sidinga indlela zokuthi singaqhuba njani.
Wona umumo we-COVID lo umi njani ezikolo?
Umkhuhlane we-COVID-19 awukapheli, ulokhe ukhona ezikoleni, ulokhu minetheka. Lokhu sisithi abantwana beqhubeke besiye esikolo. Singathi sesizwile nje izikolo lapho lalaphana kuthiwe sekutholakale abantwana abalegciwane le-COVID-19. Esikuzwayo ngokuncane kwakhona ngoba izikolo ziningi ezingaka lapho abantwana abangakatestwa khona batholakala ukuthi balalo yini igciwane. Kutshengisela ukuthi kusalomsebenzi omkhulu omele uyenziwe ngoba izinto ezinjengama-PPEs ezizo ezinceda ukuthi umkhuhlane ungamemetheki azitholakali ezikoleni eziningi.
Unkosazana Melissa Chingwanangwana ngunobhala we-Atuz esigabeni seMatabeleland South. Lanxa izulu lisina elizweni lonke jikelele, obulawayo impompi zamanzi lokhu zomile. Isikhulumeli sedolobho leli unkosikazi Nesisa Mpofu uthi amanzi asengene emadamu malutshwana kakhulu okwenza baqhubeke besabela uzulu amanzi ukuwalondoloza. Sixoxele sakhamuzi sakobulawayo umnumzana Raymond Phiri othi izakhamuzi seziphila ngokukhongozela amanzi ezulu.
Umumo wamanzi lapha kobulawayo awumanga kahle sibili, even though izulu liyana, kodwa sengikhulumela ngapha esigabeni sesizinda amanzi awakho empompini. Kuyasimangalisa kakhulu ukuthi uhamba njani.
Abantu bayakhongozela yini amanzi okwenza kube ngcono ukuthelela kwamanzi lokhu?
Abantu bayakhongozela sibili izulu leli. Yiwa amanzi angani asisinceda, yiwa amanzi sanatha, wona la manzi angahlolwanga evela from ama-asbestos. Yiwa esasebenzisayo ukupheka lokwenza konke okwenza indlini. That is if manxa izulu linile. Kodwa okubuhlungu yikhona ukuthi khona tina sisiphila njengabantu abahluphekayo ngoba thina sodwa abantu besizinda ngikhuluma ngesizinda ngoba yisigaba enhlala kiso asitholi manzi kodwa kwezindawo ngabe bayathola amanzi kubonkulumane ukuthi kuhamba njani awuqondakali njalo kumbe kukhethana kumbe kuhamba njani siyazama ukuhamba emahofisini bathi bayabuya kodwa akulalithuba lulungisayo sisisabele imikhuhlane le
umnumzana Raymond Phiri isakhamuzi sakoBulawayo ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekhona le koBulawayo
lo ngumsakazo we studio 7 sisakaza eZimbabwe sisizwa siphuma a voice of America as a Washington DC
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lakwele South Africa ele Times Live lithi umdlali wenguqu uMojeka Madisha obedlalela iqembu leSundowns lelesizwe elebafana bafana ubhubhile izolo emadabu kakusa ngemva kokuba imota yakhe iphambuke emgwaqweni yayitshayelela insimbi uMadisha ubhubhe lomngane wakhe ongavezwanga igama kodwa akwazakali ukuthi obetshayela imota ngubani Iphephandaba lobulembu be-internet ele News Hawks lithi amasosha eZimbabwe yalungiselela ukuyaphathisa osowabo kwele Mozambique lapho okulempi labahlamuki besimuslim abadlulisa amalawulo. Leli phephandaba lithi ugatsha lwezomvikela luthi amasosha eZimbabwe azahamba eMozambique phansi kwebutho lomanyano we-SADC. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Hayi mina ngilombuzo nje ngalizana ugifu le. Ukuthi kati yona ye bezwa ngubani ukuthi ukuhlukumeza abadiki ukubusa ilizwe, ukubulala abadiki ukubusa ilizwe ngendlela abaphilisa ngakhona abantu. Phela abantu ungathi baphila emazweni anguteni ekhaya kodwa ilizwe liyi-1. Ukuthi kube ngangabantu abahlala phansi labantu bemamela izakhamizi kodwa bazomamelwa bani ngoba vele bona ngomthando kayiphilisa. Awungitshele ngendlela abadilizelela ababantu izindlu. Abantu manje basebenzibeni babhekana lobuzima be-corona yokuqamba amanga ukuthi uvikele abantu i-corona abantu kaba bazivikele. Ukutshela abantu amanga into yonke isegcekeni kula muntu ongabonile aba bantu omnangakhona. Laba bantu vele abaso-government laba bantu abadlaba lomuntu. Ukuthona kuthi akule lockdown izima ngamanga kula lockdown lapha ungcindezela nje abantu kuphela ukuthi bengabasula umbuso wawo omubi njengalokhu abakwenza kambe umuntu lengqondo umuntu ofundile ungadilizela abantu izindlu ngalesikhathi ngapha kuthi akube le social distance laba bantu bazoyenza nini i-social distance ayinti kuzobala ukuthi ilizwe lela vele kanti la president ilizwe ngeke lilunge ilikhathana vele lokulunga mina ngakwangika avuse ilizwe ngihlezi ngisithuthuthu everyday azomuntu ongavuse ilizwe umuntu izindlu zakhe zimbi zibona loba ngubani lo muntu 2023 ekoti uzoyina uzoyina evutule ngobani abantu bonke bemzonda abantu bamenyanya lo muntu abantu bamzonda abantu bemnyanya abantu bathelezini ngaye lo muntu
sanibonani 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 basakazi we-studio sanibonani injani injani ngabe melixa athi nasiyaphila nathi siyaphila bonge iy'ndaba enisithulela zona bongamajaha amadala esizokuphumula uChris Gande oGibbs Dube ontungamile inkomo oProphetess Jeremiah osithandekile Mhlanga obathabile Masuku oMavis Gama Anastasia Ndlovu bonga sithi qhubekani ngomsebenzi enisithulela wona nomlondolozi Ndlovu sijawo niyibambe kanjalo ubambe kanjalo yasithanda mpela iy'ndaba awusezimamela zonke iy'nsuku ngakhohlwa konje nobani noma igobe mina engikhuluma ngibrani Mthokozi Ndlovu ngihleli lapha egoli awu ngisaphumula lapha kunesonto namhlanje ita niyibambeni kanjalo basakazi bethu
Yes, sanibonani basakazi abahle. Ngikhuluma noNgwenya la eGoli. emsebenzini nje njengamanje niyaphila kodwa nonke sibona unyaka usuphela kube kunzima kunje nomkhuhlane ungathi usuqala phansi kodwa ke siyakhuleka ukuthi ngathi ungahamba kwehle bakithi nesifiso esokuyabona abazali ney'ngane zethu ekhaya le ngoba nje sesihlala egangeni njengenyamazana kodwa siyafisa ukuthi ke siyefika ekhaya futhi-ke ngiyakhuleka kuyo yonke imuli ezimbabwe amagumbi amanomhlanga ukuthi uNkulunkulu ngathi ngahamba bathinte ngesandla sakhe somusa abafisi bemakhaya baphumelele futhi babuye babuye ngoba vele sesiphila la asinakho okunye singabambelela kukho ngiyabonga
ye siyabonga abantu bakastudio seven siyile khuluma ijaha i-FF Nkululeko Sibanda qinisile sibili Nkululeko Sibanda ayesithi abantu bezanuphefu abesindebele nabafundanga ngakokwazi inkumputhi yena wenzani kuyofundileyo lamadigrii ikuphi ositshengisayo kumbe ikuphi owasitshengisa khona thina sitshengisa ulaka okuphela olubalalo phela ukhuluma ngolaka ngikhiphe kuphela njengentuthu yesitimela anganizayenziyezi qede lapho ichitheke ingelayo ithole ezileyo ngazibuza ngazihlola yabonga ngibikelele ibhango family yonke yimi uzovu sathoya
siyalibonga lina elisithathela izindaba kwistudio seven lisihambisela ama-audio yethu ngezindawo ngezindawo imibono yethu abantu beyizwe mina engikhulumayo ngisejubheki ngisithi mina ungwenya osolwayo ngwenya siyamuza udokotela but indlela okukhuluma ngayo sokungani i-corona yenziwa e-South Africa kube kathi i-corona yavela e-China i-China nxa sikhangela ilizwe lezimbabwe lingazake liswele i-COVID ngoba ama-China yiwo amakhiwa ezimbabwe kube kathi ungwenya engomunye ngawuxwayisa kakhulu akhulume lehulumende yezimbabwe ukuthi ayizame ukuthi ngendlela zonke ibone ukuthi ama-China abuya ezimbabwe abuya ehloliwe ngoba nxa sikhangela e-South Africa lile mitshina eminingi ehlola abantu abaningi esikhathi esincane kube kathi izimbabwe ihlola abantu abathathu ababili ngelanga so bona bese bebona ngani izimbabwe labantu abancane abale corona kube kathi icorona ivele ezimbabwe igcwele abantu abahlolwa kuhlolwa ngokukhethwa kuhlolwa ngokungekho okutshengisa abantu bonke ukuthi abantu bayahlolwa lokhu kwenza ngani ezimbabwe ngabantu umkhuhlane abawuthatha kweleso safrika kuba besasasuka abantu baningi kakhulu njalo imitshina iminingi ehlola abantu ngesikhathi esincane njalo abantu bebaningi kuphuma abantu abaningi ezimbabwe kutshoni kuhlola imitshina emlithwane kuphuma abantu abalithwane sokunganayikho sokungani sesicele ukuthi usolwayo ngwenya akangani uyasixekela mbijana thine esizama ukuziphilisa kweleso safrika ufuna besokungani isekava yiyadala umkhuhlane sicela ukuthi bakithi akananzeleli iy'nkulumo zakhe lezo ukuthi azihambelani ufuna sithwale nzima ezindleleni lapha sifike emakhaya ngikwedlulise lokho bekwenza ukuthi nathi ukhuphe lo bhebhe abangenisa nemgwaqweni anti ukhuphe uthi yena nguyewazi iconstitution ye-MDC so sifuna ukubona ukuthi ikhothi ikhangela nge-constitution kumbe ikhangela ngokuthi lo usapota iZANU-PF njengokhuphe sifuna ukubona ukuthi iza kuqondisa yini njeyona eyitsho nje umfokazinto ukuthi ayi umakhuphe kayilandeli iconstitution kumele ukuthi laye sibone kusenzakala khonokho okwenzakala kuyochamisa njeyona waba esichamisa abalandelanga i-constitution ngibonga mina engikhulumayo ngu-Alexander Khanya ngivela kolenkayo sithi nathi siyawubonga imbono yonke ephumayo kodwa eminye iphuma ngokutsheka isingani thina esivela ngapha sejubheki ite esibuya ye-corona ezimbabwe akula corona khathesi abantu bathwele nzima bavalele ezindlini abalakudla abanye sebebulawa yindlala kuthiwe yicorona abantu abaphiwe imali iyayivele ikhishiwe ukuthi izanceda abantu ayingadliwa ngabantu abangafanelanga bayidle isebenze endaweni ezingayisizi ngiyabonga
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp inombolo ezithi +1 202 465 0318 esikhangele ezivela ngapha kwele Melika. umuthi wejekiseni yokwenqabela ubanjwa ligciwane le-coronavirus olungiswa yinkampani ye-Pfizer uqale ukuhanjiswa kundawo zonke zelizwe leMelika izolo. Owakhethwa kuba ngumongameli umnumzana Joe Biden ubikwa uzahlatshwa namhlanje leli jekiseni njengendlela yokukhuthaza uzulu ukuthi ahlatshwe. Bakhona abaningi abathi abafuni ukuhlatshwa leli jekiseni ngoba kungakacaci ukuthi lilakho ukuphathisa na, kumbe njalo ungalithatha usala unjani ngemva kweminyaka embalwa. Abake baba ngomongameli abomnumzana George Bush lo Barack Obama labo bathi bazahlatshwa leli jekiseni emphakathini ukukhuthaza uzulu. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Raphael Mthombeni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Hayi baba Gandhi, mina ngokubona kwami ijekiseni le iza kwamukelwa ngoba ngokukhangela kokuma kwezinto lokufa kwabantu lokuthathwa ukuthathelwa nokwalomkhuhlane, ngibona ngathi abantu bayadinga ukuthi bathole into engasiza ukuthi imise lokhu ngoba kangiboni into engamisa ukuthelelwa nokwalomkhuhlane ngokumemetheka kwawo ikakhulu kono ukuthelelwana ngokuphefumula, ukuthelelwana ngezinto ezingathi kazijayelekanga. So bazayamukela ijekiseni lanxa nje kukhona ukukhonona ikakhulu kwabakithi abamsundu ukuthi kungathi kakulaqiniso ukuthi ijekiseni yakhona le ilandeni ilande umuthi amenomkhuhlane lo kumbe ilande okunye. Yikuthi kwakungathi kuyamangalisa ukuthi kuyathi bona abamhlophe bebabagulayo kakhulu kodwa nxa kutestwa laphana bafuna ukutestela kwabamnyama, yikho ke okungathi kuletha ukuthi abantu bangathi bayakhonona kancinyane ngayo ijekiseni yakhona. Kodwa mna mbona ngathi labo abamnyama kufanele ukuthi bayithathe ngoba lo mkhuhlane kawulampendulo okwakhathesi ukuthi kuyini okungawuqinisa. Ngibe ngubonayo ngibona ngathi bazayithatha ijekiseni.
Wona umumo we-coronavirus ubusunjani khona ngapho esigabeni se-Texas okhona?
Hayi, umumo lapha e-Texas mubi kakhulu kakhulu. I-Texas ingelinye esinye state esile coronavirus kakhulu khona lapha e-United States of America. Ngesizathu sokuthi i-Texas ayizange vele ibe yi-state lesiyana esinanzelelayo ukuthi umkhuhlane lo uyabulala. Baba ngabantu abakhokhele bakhona balalela kakhulu ukuphikiswana le-science. Nxa babe-science babesithi kuzaba nje kube nje akuvalwe, abazange bakwenze konke kwabo. Manje kama-results akhona asechaya ke manje. Ngeviki eliphelileyo sifikisile thini Texas sort i-1 million yabantu asebegula lapha e-Texas. Kubi kakhulu lapha siyesaba nje siphoku gxumagxuma lapha nalapha. Kodwa-ke kuyezwakala ukuthi abantu bafa sibili badlula ikakhulu e-Western Texas kusiya khona ngale endaweni ze-border le-Mexico bayafa kakhulu abantu.
Umnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-Texas. Ngakugqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele inhloko zendaba. Abakhuluma ulimi lwesiTonga bamukela amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa awethule ngolimi lwabo lanxa besithi kabanakekeli. inhlanganiso yamatitsha la emaphandleni e-Atuz ithi izikolo kumele zivalwe nxa zingakalungeli ukulwisana lokumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivaleliswayo nguChris Gandle ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.